VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 9 kuNtulikazi 2017. Musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Mokgweetsangirai lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bebhalisele ukuvota luqhubeka kuhle.
Kodwa-ke sesikunanzelela ukuthi iningi labantu batholakala ngasemakhaya ikakhulu kwele Mashonaland lapho esesingenile endaweni ezijiyeneyo ikakhulu lezo ndawo ebesizolo sikwazi ukuthi kakuqunywa indawo zezandla.
Ukuswelakala kwemali elizweni kuqhubekela phambili iningi lisithi ama-bond notes lawo awatholakali.
Nxa ungelambali ukuvota ungazi uwoda sithi kumbeyitoli waya oda ngale ke-South Africa abantu kuzela kuthengele bayakuthengela ngani njengelamali ukuthi uthenge siyathiwa ikwakho usenzani uyawufuna imali eshilayo ukuthi lawo usuka lapho uthenga uwoda okunye ukudengisa nawe uphile bemuli akho.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Abantu abaningi bathi abafundisi bafuna imali zethu. Hhayi, ayisikho lokho. Ngoba ungakhangela ukuthi uNkulunkulu yabethe letho kwethumi kuphela phakathi kwenkalakatha zemali oyabe ulazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Mokgweetsangirai lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayibhalisela ukuvota luqhubeka kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Love Momoyo.
Uhlelo lwethu luqhubeka ngendlela esisuthiseka ngayo. Ngendlela yokuthi ngikhuluma nje amalunga enhlanganiso ngezikhundla ezijiyeneyo ngama-province ngama-districts ngokutshiyana kwawo basebenza nabalandeli bethu kuziqinti kuma-wards lapho esivuselela khona inhlanganiso njalo sikhangela ukuthi inhlanganiso yethu ime kanjani isebenza okungakanani siphinde njalo sisebenzise ithuba lelo ukuthi siqoqe abantu abatsha abafisa ukuthi bebuye besebenze lathi ikakhulu sikhangelele ontanga okuyibe sizama ukuthi sibahuke bebuye kunhlanganiso yethu njalo kuthi nxa isikhathi sokuthi kuyebhaliswa amabizo okuthi bevote bengaswelakali ontanga behambe ngokuningi.
Lokhu lingabe likwenza ngoba iningi lisithi ibandla lakho alitholi usekelo oluningi emaphandleni na. Njengoba sibona ukuthi kukhetho lwedluleyo ibandla leZANU-PF lathathela ibandla le-MDCT izihlalo emaphandleni.
Kuliqiniso ukuthi emakhaya ngenye yendawo ebesingakayiniki ukusebenza okugcweleyo ngaphandle amakhaya kwelemandebeleni lawo makhaya sinethemba ukuthi vele yona iZANU kayikho ngoba ivele iwina kanzima nxa iwina kwelemandebeleni. Kodwa-ke sesikunanzelela ukuthi iningi labantu batholakala ngasemakhaya ikakhulu kwele Mashonaland lapho esesingenile endaweni ezijiyeneyo ikakhulu lezo ndawo ebethi izolo sikwazi ukuthi kakuqunywa indawo zezandla nxa ngingafakazi ukuthi ngike ngabo ngabanye abantu abahamba sisiyafika eMount Darwin North khona lesihamba sikhuluma labantu senza imihlangano imbuthano ngafika eMrewa ngafika eWeta sizaqhubeka siloko singena ikakhulu lapha esikwazi kamhlophe ukuthi izano ikuthatha nje ukuthi indawo yakulamntongenayo kuleqiniso ukuthi besitrega ngasemakhaya kodwa ikho sesizama ukuthi kulungiselele sizabuya ngohlelo oqondane lomadolobheni esithi i-strategy sakhona
siyanazela ukuthi inhlanganiso ye-Afro Barometer ithi yona usekelo lukamongameli Mugabe luyaluqonga njalo olukamnumzana Tsvangirai luyaphansi akulithatheli dlabuzane inxali khankasela ukhetho
ngitsho lana akusehlisi moya ngoba kukhona ngesilungu time kuthiwa i-margin of error iba khona ungahamba uye kwenza usemashonaland lapho kulezano nempela nempela ikhoza ukuthola khonokho ukuthi izano iphezu kwethu kodwa ungabuye uzowuyenza uhlelo olufana usemandebeleni ikakhulu lalapha esikwazi kamhlophe ukuthi i-MDC iyo ephezulu uzathola ukuthi impumelo yakhona yabe inika thina amandla kuyithi esiphezulu but ngithanda ukuthi ngubeke sobala kuzulu ukuthi thina njengenhlanganiso siyahlonipha imibono ye-Afro Barometer nxa kuthi ungenza udonsa ngamandla kusiyafika u-2018 lapho esikhandele ukuthi siyenqo
lo ngumnumzana Love Mawumoyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Ukuswelakala kwemali kulokhu kuqhubekela phambili elizweni amabhanga isehlisa inani lemali abantu abangalithatha ngenlanga njalo indwendwe zabafuna ukuthola imali yabo kulamabhanga zilokhu zizinde ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba eGweru sixoxe lomnumzana George Nkiwane owayeyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions okhuluma ezimele
yena intetha imali siyamangalithi kanti iyangabi sizweni kwakuya ama-board notes vaya ama-collins akhona namayouth anje namayouth anothi ubone ngaphandle kokuba bebona nje emapepeni besithi imali zalapha ama-board notes ebheni kwakuba mozambiki kumabhotswana ngaphi ngaphi but ukungazama ntoni ukuthi abantu imali itholakale hhayi asikuboni into ekhona yokuthi nxa i-economy ingaphefomi le mali abantu bengathela confidence lokuthi ilizwe labo leli bangabhenki imali abazayithola yini kusasa ayingeke yatholakala leyo mali because abantu bafuna nje ukubekazi ukuthi ungabhenki imali yakho uzayithola kusasa uzayithola nxa uyifuna ukuyisebenzisa kuyimali mali hayi kuthi basebenzisa i-plastic mali abantu abakayijayeli emakhaya lapha ngasekhaya ngezathiyakhonisa abantu i-plastic mali bafuna imali ngikwayo so ngiyakuyena mzamo ethi balungisise khona ngapha kupolitics zabo le-economy udubo lolu sibona vele lusiya phambili lokulithanda and abantu bazahlupheka
njengomuntu osebenze kakhulu lezi sebenzi ikakhulu labo abathengisa impahla bephuma phandle kwelizwe
bathele kanzima labaaba ngazwisa ubuhlungu kakhulu ngoba nxa usiyathenga phandle ngale kumele usebenzise imali yakho nangale njengathi abantu bakithi abaningi bayakuya-oda khona le-south africa labanye zabaqonda kuyona kubozambia bakubomozambique but nxa usiya khona ngale kufunakala imali yakhona ngale yaphesiya khonale kunde ngama-usa kunde ngamarandi kodwa lapho ukuthi uzeyithole imali yona leyo ayikho ayitholakali ayikho sibili uma ngaleyothi kanti imali ayigcwele lapha iyangabi nxa ungela mali uti-oda ungazi uwoda sithi kumbeyitholi waye-oda ngale kwe-south africa abantu ukuze bakuthengele bayakuthengela ngani bengelamali ukuthi uthenge ama-individuals akula muntu ezimele wedwa okuza kuthi swayephika swayephakho usenzani uyawufuna imali eshi laye ukuthi la usuka lapho uyithenga uwoda okunye ukuthengisa nawe uphile bemuli yakho
lo umnumzana George Nkiwane owayeyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU sixoxela eseGweru izisebenzi zikahulumende zonke sezize zathola iholo le-bonus elomnyaka odluleyo ngenxa yokusilela kwemali uhulumende obeholisa izisebenzi zakhe iholo le-bonus ngenyanga kusiya ngokuthi zikuhlangothi luphi abokugcina abathole iholo labo ngenyanga yonale ukuthi ababalisi bona bathi lanxa belitholile leli holo bazahlala phansi lohulumende bekhulumisane ngokwengezelelwa iholo UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomela inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Vusumo Zimahlangu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, mabona ukubona ukuthi ungathi asicelwe yibo bonke yizo zonke izisebenzi zikahulumende ngoba bokugcina the rest of civil service fanele lapho.
Manje njengoba imali yebonus selayiphiwa kutsho ukuthi alisela yini izikhalazo kuhulumende ezibalisa khonoko okwemali lokunye nje emsebenzini lapho?
Kusonga ukuthi ke hayi ubonus okwalinya sokuphelile kwalunya sokuphelile sesikhangele ukuthi ke kube le increment njalo lo uwangcono kokusebenza kumbe leholo kusiya phambili. Ongakho okuyikhwethi ukukhangeleyo khathesi ukuthi uhulumende wenze ngabomi ukuthi ibhonasi leyi zifike ngaleso sikhathi ukwenzela ukuthi abantu baze bacabanga ngokuthi bakhwezele iholo. Ngoba siyakunanzelela ukuthi izisebenzi sezileminyaka mhlawumbe emihlanu phezulu zingakaze zikhwezele iholo, okuyinto embi kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi izinto abazisebenzisayo okunjengokudla lanilani kuyakhwela mihla yonke.
UMnumzana Vusumo Zimahlangu ngomela inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo nginguMike Hove. Namhlanje kuhlelo sizabe siphatha udaba mayelana ngalomsindo owenzakala ngesikhathi sokhetho lapho abantu beshawa njalo amalungelo abantu aphulwa. Ngixoxa lo Zenzonyoni ongisakhulayo okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni.
Ngiyabonga mfowethu.
Sike sayenza ingxoxo lesikhulumene esebandla le zombusazwe ele MTCT uMnumzana Obert Gutu. Yena oke wathi uyesaba ngenxa yokuthi ubona ngani kuzaba lo msindo ngomnyaka ozayo. Uyavumelana laye na?
Kungumbuzo omuhle lo mfowethu Mike. Eqinisweni there is a possibility, high possibilities ukuthi kungenzakala lokho njengeminyaka yonke nje eyenzakalayo. ZANU-PF always has got one slogan that it says ZANU ngeRoba, izanu ngegas, which it tells us ukuthi clearly ZANU-PF it doesn't win the election peacefully. Might be the election free, but not peaceful.
Kodwa bhuti, zikhona yini izibonelo ezitshengisa ukuthi abasekeli abebandla leZANU yibo abahamba beshaya abantu bebanga umsindo ngesikhathi sokhetho?
That is clear, very, very clear, very positively. Why is it njalo mfowethu? Sasike sibuyele emuva nxa kwakusuka lama green bombers. I remember one time endaweni yaseNgeta, I remember ama militia esagqoka ama uniform aphosa afane kakhulu lawe prison services, and indlela abayenza ngayo esigabeni senkulumani 5 kosekusile nesikhathi ama green bombers ka Porter case was clearly intense wabantu ngama militia abanye bengabantu esifaziyo, but basebe changed to be like animals against the community. Next year kuzaba lengxaki enkulu kakhulu. That's why we as young people trying to convince our young brothers and sisters not to engage in violence.
Manje awungitsheleke bhuti, inhlanganiso ezifana labo Hill Zimbabwe njengomuntu okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo, ubona ngani inhlelo zabo ziyasiza na?
Ziyasiza mfowethu ngoba it's not only Hill Zimbabwe organization that is trying to come up with that program yokuthi ngikhona kungabi lo msindo.
Hayi, ngiyabonga Nyoni. Balaleli, sixhume njalo isikhulumeni yesenhlanganiso ye-Hill Zimbabwe uMnumzana Rollins Magede laye ophathe udaba mayelana ngale ndaba yomsindo ngesikhathi sokhetho. Ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana Magede.
Mina ngiyaphila, ngiyabonga.
Ngiyazi ukuthi njengenhlanganiso selisungule umkankaso ongaphansi kwesihloko esithi 13 million voices okhangelele ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sokhetho. Awungitshele ngamafishane ngalokho.
Indlalo le sizama ukuletha ukunikela ukuthi ukuletha ukuthula. Ilo mkhakhazo wokuletha ukuthula. Umkhakhazo lo ngithi uyaletha ukuthula esigabeni. So walendana labatsha ilelisoso yokuba yokubapha ukuthuba lokuba bazinikele ekubeni lokuthula kukhetho oluzayo ngo-2018. Indlela le ilenkikimba ekuthi amazwi angu-13 million amemezele ukuthula. Okwathi okwakhathesi sayenza imidlalo leyi ezakha Mazowe, Buyera, Mutasa, le Headlands.
Yini umlayezelo walo mkankaso?
Umlayezelo wethu yikuthi kuba lo yedwa osalayo ekuzinikeleni ekuletheni ukuthula. Sifuna ukhetho olungilahlakela ngo-2018.
Ngibona ngani isikhathi siyaphela. Wothi ngibuyele kuye nyoni ngikubuze umbuzo wami wokugcina sivalelise uhlelo. Ulaso isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abalesifiso sokuthi kube lokuthula ngomnyaka ozayo.
Izakhulu umbuzo womuhlelo bothi Mike. Engingakutsho njengenkokheli ukuthi ontanga kabaqale bona ngokwabo bezinanzelele ku-community ukuthi bahlala nabantu.
Hayi madoda, isikhathi sesiphelile. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngibonge uMnumzana Rollins Magede, isikhulumeni esenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe, uMnumzana Zenzo Nyoni ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo laye okhangelele ukusungula ibandla lakhe lezombusazwe, njalo lina abalaleli bethu. Ngenani kuhlelo lwabasakhulayo ngevikezayo lapho ngizabe ngixoxa lo Nyoni mayelana ngaleli bandla lakhe. Olivalelisayo nguMike Hobe Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Yesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe kukhona izolo akuse ziwa.
Ye ngiyabonga kakhulu ke mphathi wohlelo, lingalitshona njani lapho elikhona zulukandaba. Njengokulithembisa ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lokwethesa abantwana inkanda. Lokhu engilaye lapha-ke uMnumzana Rapson Mwale okhonakale kwele South Africa, yena eyizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg. Ngilaye njalo unkosikazi Sakhile Liline uMadube ihlala eHaveron khonakale-ke eBotswana. Ye, wothi sitshaye-ke sizwe ukuthi lamhlanje siyafika ngaphi ngodaba lolo.
Kungendlela eziningi Dube, kule ndlela ezokuthi umuntu uyabe umtakile umntwana abe right abe ngumntwana ongahluphiwe, kube yibona kuthiwa uyabe takwe ungugogo kuthiwe hhayi lo vele ugogo wangkhona wathi lingambone nje abisho kuye, yinto eziyabe sezizahlupha zonezo.
Nanto-ke uDubo Baba Mwale uyazizwela lawe ukuthi kukhona mpela okwakugcina kusenza abantwana ongani mntwana loko asabanjwa, kumbe uzokuthiwa-ke izihlathi sazithatha khona inyanga yafa, so umntwana ngekalunga. Khonapho-ke akuhluphi yini?
Kuyahlupha. Mina ikuthi okwami ngiyenza lokhu nami abangenza khona. Lokhu okutaba abantu abami yikho lokho kwataba mina. So kakulalo uhlupho olukhona ngoba lokho sikuthatha kubaba wethu. Ubaba wethu angazila ukuthi kumbe wakuthiyelwa ngabokhulu bethu. Siqhubeka khonapho siya phambili. So ubaba la angadlula emhlabeni kusho ukuthi la uzasitshengisa ukuthi nansi into lezi zokutaba abazukulu benu lani. Sizukulwane siyabe silandela.
Kuvele Madube phela ezimulini lapha kuyafihlwa kuphonga ukuthiwa phologuhle uzokuthiwa silungisa ngalokho. Indaba kunjani?
Hayi vele lokho into efihlwa lami ngiyinzani. Abona abakhulele ekhaya ngikwazi ukuthi batakwa, vele angizake mboni ukuthi batakwa ngani. Noma kuwukuthi kulapha abahanjiswa khona avele usozube kwazi uphonga ubona umntwana simbona sesindiwe enkandeni, usubona ukuthi umntwana utakiwe. Kuthi ukuthi ungaba kwazi ukuthi isihlahla esimtakileyo yilesi. Kukhanya ngemvelo, I think into zabadala kumele kube yazini umuntu otakayo labazali bekhaya abadala ibabaya bekwazi. Sengaphonga ukuthi nxa esengumuntu omdala engasengumuntu omdala ongaboniyo, abize umbe umzukulu wakho very close laye, umbe umntanakhe, umbe umntana omunye oseduzane laye, amtshela athi isihlahla lesi uyasithatha usigqobo usithi siyakala abantu siyataka abantwana, kumbe aphonge ulayela omunye umuntu nje oseduzela kwezethi mdlala ngelinye ilanga evuye wathi inkosi yamthatha. Kuyabe sekulomunye umuntu oyabe sekwazi oyabe wayelayeli ukuthi kwenziwa njalo. Kodwa ukutaka khonokho futhi kubuye ngendlela eziningi ngoba So kuzathi ungaba labona abe sithi abataka ku right ukuthi umuntu uyabe sefile. Nxa esefile esechumntwana enjale lo dubo uyuchela abantwana uDubo. Seliyafana lidubeka ngomntwana nalo olabe lingakwazi ukuthi wakala ngokhakhayi luphi. Lizahamba liyemelaphisa ngapi umamtaka wangikhona kasekho kasaphile. So yikho lapho kuba lohlupho khona but otherwise uma kuyiwinto eyisemulini eyaziwayo. Yena lo oyabe vele kwenza noma angaze adlule ozasala emlayela emuva. Uyamtshela ukuthi umntwana wangikhona ningambona sesenze. Liyamthunqisela ngalokho abe right. Singambona sesithi limthunqisele ngalokho abe right. Akusuphi kuqhubeka kusuba njalo kuba yicheni engapheli.
Ye baba mwana uyazwela lapha ke lolu lusiko olufihliweyo. So akubhonga ukuvezwa nje. Kwenziwa kuyini ukuthi kufihlwe kangaka?
Ngoba vele kutaba imuli lemuli itaba ngendlela engafaniyo. Kuthi ukuthi ikho kuyimfihlo, imfihlo yalowo muli. Makuyimfihlo yakoDube, imfihlo yakoDube. So umuntu wakonkomo akakhuzange bekwazi ukuthi abantu bakoDube bataba ngani. Yikho ngabona kuyimfihlo kanjalo.
Ye, kodwa ke umuntu engabhubhi kuyabe melithe atshengisa abanye khonapha emulini. Akunjalo yini?
Ya, khona kunjalo. Kuyenzeka ngoba thina ngokubona kwami, thina sathatha ngubaba omdala wami kodwa siwadlule emhlabeni. Kodwa ubaba nguye osetapa iy'ngane zethu okwamanje. So kuthi ukuthi lo ubaba la emayidlula kusho ukuthi kuzodlulela komunye wakomwane.
Ya, lolu dabo ngani bese lujisa sibili kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Valelisa ngamafitshane maDube.
Ngiyabonga kakhulu Dube, ngiyabonga kakhulu Mali. Ngibonga futhi ngokuthi lokhu esakuxoxa ngendaba yamasiko. Amasiko yinto esiphilala ngayo. Akungeke kube lesizwe esingaba yisizwe singasosizwe ngamasiko ayo. Ngiyaziqhenya ngokuba liNdebele, ngiyaziqhenya ngokuba ngesiko lami engiyilo lona. Ngiyabonga.
Yes, siyabonga kakhulu Madube. Ubambe kancane khonapho ke baba Mwali, valelisa ngamafishane ba.
Ah, nami ngibonga kakhulu mama Madube, lawe baba Dube. Kuhle kakhulu ukuthi sihlale sikhumbuzana ngamasiko ethu baba Dube. Ngibonga kakhulu, kuhle impela ngoba lami ngilapha ngikhona eGoli ngibona lamaJuda lapha aqhuba amasiko abo. So, hayi ngibonga kakhulu ukuthi singene kuhlelo Dube.
Bokola mdlazi, malapha ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lelisa emweni ngenjabulo, umthembo sithembayo uGibbs Dube.
Koni zulu akuse ziwa we mama siwe munye dina siwe moya munye sivuseleli ngoma sendulo
ngesizwe eziphathelane lokholo silontunga melinkomo we studio 7.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu dokami lami, ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Lamhlanje bengifuna ukukhangela indaba yemali. Siyakwazi ukuthi indaba ehluphayo kakhulu nxa abantu bekhuluma ngayo. Bekhuluma ngayo kakhulu nxa bekhangela ibandla. Kulo mbhalo abantu abajayele ukuwusebenzisa, u-1 Timothy chapter 6 verse 10, othi wona ukuthanda imali kuyimpande yesono. Abanye abantu ngenxa yokuthanda imali baphumile ekholweni njalo bangena phakathi kwenkinga eziningi. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa bekhangelela umbhalo bajayele ukukhangela behle bethi ukuthanda imali kuyisono. Ikanti khona umbhalo lo uyachasisa kakuhle ukuthi ukuthanda imali kuyisono ayikhona ukuthi imali ngokwayo iyisono. So kusho ukuthi imali ukuthi isebenza sokuhamba ngokuthi isezandleni ziphi. Ngoba siyasibona kwezinye isikhathi imali umuntu ayisebenzisayo ukuthi ehambe ayechitha ayichithe yonke esebhawa kumbe nathi utshwala abantwana belambe ezindlini, imali engasetshenziswa ukuyabhadalela umntwana imali ifees zakhe zokuthi ayifunde esikolo. Kwezinye isikhathi ngathi umuntu angathatha leyo mali ethenge utshotshi ukuthi begongode omunye umuntu, kodwa omunye umuntu athathe njalo yona leyo mali ayebhadalela intandane esikolo kumbe ayethengela abafelokazi ukudla. Ngakho imali ithatha isimo somuntu oyiphetheyo. Yona imali ayiladubo kodwa lo ophethe ophethe imali nguye oyinika isimo sokuthi imali isebenza okuhle kumbe imali isebenza okuhle. Siyakwazi nasiphila lapha emhlabeni indlela vele khona okwenziwa ngayo ibhizinisi kumbe ukuthengwa ngakho izinto kumele kusetshenziswe imali. Ngenxa yalokhu-ke siyananzelela ukuthi okokuqala umbuzo kumele sizuze wona ukuthi kanti vele yona imali kumele siyiphathe njani. Okokuqala okuqakathekileyo ukuthi imali esiyitholayo kumele sinanzelele ukuthi siyithola kuNkulunkulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi uNkulunkulu abe nguye wokuqala nxa sikhangelela indaba yemali. Ngiyabona abaningi bayawazi lo mbhalo kuMalakhayi othi lethani-ke okwethumi endlini yami. Kusho kuhlala kuqakathekile laphana uNkulunkulu ayesithi qala ngami nxa ukhangela imali. Abantu abaningi bathi abafundisi bafuna imali zethu. Hhayi, ayisikho lokho. Ngoba ungakhangela ukuthi uNkulunkulu uyabe ethe letha okwethumi kuphela phakathi kwenkalakatha zemali oyabe ulazo ukwenzela ukuthi umsebenzi wakhe usebenze. Ngakho ukuze utshengisele yona ukuthi imali awuyithandi, kumele ukuthi enhliziyweni yakho ukwazise ukunika uNkulunkulu. Okwesibili, kumele sikhangele ukuthi abampofu abaswelayo kumbe kule ntandane kumbe kulabafelokazi kumbe kulabanye abantu abaswelayo omakhelwane bethu, uyakwanisa na ukukhipha imali yakho ukubancedisa? Khona kuyana kuqakathekile ngoba kuyabe kutshengisa ukuthi enhliziyweni yakho awukhonzi imali, imali uyisebenzisela okuhle. Okwesithathu okunye okumele sikunanzelele ukuthi akumelanga sikhonze imali. Baningi mina abantu embaziyo abaphakamisa imali bayisifake esigabeni sikaNkulunkulu ukuthi umuntu lo angenza kumbe kuyini ukwenzela ukuthi athole imali. Ikubona abanye abantu besiba begebenga abanye, abanye bebulala abantu, abanye abantu begqekeza amabhanga, begqekeza izindlu, besenza izinto eziningi-ningi ukwenzela ukuthi umuntu athole imali. Ngaso usenza njalo kutho ukuthi imali leyo usuyikhonza, isithethe isigaba sikaNkulunkulu enhliziyweni yakho. Njalo mina ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi imali ibe ezandleni zethu nxa sizayisebenzisa ngendlela efaneleyo.
Kuyiphethe ngomthandazo mfundisi.
Sibonge kakhulu, siyathandaza namhlanje, sithandazele abalaleli bonke abagulayo abangenziwa kuhle, kodwa sithandazele ilizwe lethu eleZimbabwe ukuba uNkulunkulu sibusise, usinike zonoko, uphakamise inotho yelizwe lethu leZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu bakho abasemabandleni, abantu bakho abasezigabeni ezehlukeneyo bakwanise ukuthola izimali ezandleni zabo ukwenzela ukuthi benze okuhle, bathuthukise ilizwe lethu eleZimbabwe. Siyathandaza konke lokhu ngegama likaJesu. Amen.
Amen. Mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Amen. Siyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda, igama nguNtungamile Nkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Uyalandela umculo kaMama kaNola Magabazi yibesithi Highlanders. Inzwisa yomculo kaMama kaNola Magabazi besithi Highlanders. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Ibandla le-MDCT lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayibhalisela ukuvota luqhubeka kuhle. ukuswelakala kwemali elizweni kuqhubekela phambili. Hayi ke olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.